umthethwandaba omqoka owe-Supreme usuphe isinqumo sokuba nxa ubulesikwelede kungakafiki umhla ka-22 Mbimbitho womnyaka odluleyo uyenelisa ukusibhadala ngokulingeneyo mathupha kumbe 1:1 ngesilungu ngemali yalezi nsuku e-RTGS dollar. Lesi sinqumo sahlulelwe inkampani yezambezi Gas Zimbabwe ehanjiswa inkampani ye-VNR Ababa emthethwandaba ifuna isikwelede sayo esedlula i-$3 million. I-VNR Ababa yabhadalwa isikwelede lesi ngemali yama-RTGS okwabangela ukuthi iye emthethwandaba ngoba isithi icilibezelwe. Lesi sinqumo sitsho ukuthi wonke umuntu olesikwelede esathathwa ngemali engamadola emelika usezaphiwa esingamadola awe-RTGS. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo le-MDC uthi kubuhlungu nxa wakweleda umuntu imali yohlobo lwe-US dollar usuyibhadalwa isingama-RTGS.
Asibe ngakwenza maybe ukuthi bathi bona nxa ikhiwe i-RTGS kodwa ayibe equivalent ngerate evele ikhona ukuthi wenelisa kuyathenga i-US dollar. Soko-ke ubutsotsi-ke buswela-ke osebenziwe nguhulumende-ke tshontshela abantwana beZimbabwe izimali zabo akwaziyo ukuthi abakweleda ngazo, ngoba singananzelela uhulumende ulezikweleto eziningi ezinye zama-local authorities ezinye zama-companies yabe sekwazi-ke ukuthi sizabhadala-ke ne-RTGS imali engathengi lutho. Isinqumo-ke esibuhlungu kakhulu lesi ebantwini-ke abasethole izimali zabo zingama-US treasury bonds.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela isigaba seBinga North edalela ePhalamende. Kesizwe amazwi akhe.
Into ekhona ngeyokuthi-ke wena nxa usiyayiphiwa leyo mali, yebo ye umthetho ukahle nxa usithola ngaleso sikhathi imali kwakuyi-1:1, kodwa-ke leyo mali kathesi ungayithatha nge-1:1 kutho ukuthi khona wena owawuboleke umuntu wuwe oyabe ulahlekile in terms of i-value yakho. So-ke also kusitho ukuthi khona nxa ngamboleka imali ebhenki ngeminyaka yena leyana yabo-2018 isibetha kusiya phansi idola lise-1:1. Sokusitho ukuthi khona mina nxa ngiyibisela namhlanje nxa ngamboleke 20,000 US dollars kusho ukuthi namhlanje ngiyibisele i-20,000 bond nge-RTGS. I-value yakhona ungayikhangela yona leyo kutho ukuthi imali yakho wena owawubolekise umuntu iyabisiwe nge-value edlule 25%, iyabisiwile by over 25%, kutho ukuthi vele yabe ungasela lutho. Yabo ngasozurecover i-capital yakho wawuyifake ngaleso sikhathi kulowo muntu. So-ke kutho ukuthi kulabo ababolekayo hhayi yinto enhle, kodwa kulabo ababolekisayo bona ngani yinto embi. Nxa kuyukuthi amabhizinisi amaningi eZimbabwe ayebolekile sekulula-ke ukubisela leso sikweletu. Okufana nokuthi nxa kuyukuthi kathesi umuntu mhlawumbe wayithenge i-stand ekhansilini, ikhansili yamthatha ngama-US dollars ngaleso sikhathi, kuyakuba lula-ke ukuthi umuntu kathesi leso stand esikliye ebhadala imali zakhe kumbe ngama-services kumbe kuyini ekhansilini, kuyakuba lula. Kodwa ekhansilini yona ngokwayo eyanika leyo service akusoze kube lula, mbona ngani kuyakuba lokuthi.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi isinqumo lesi sizavimba abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni.
Ya, iqiniso yokuthi nxa sikhangela umthetho welizwe jikelele isikhathi i-natural justice embona ngathi mna kungcono kuyinto enhle ukuthi nxa umuntu elesikweleti engathatha isikweleti semali yangaphandle kumbe ngamarandi kumbe ngama-US dollars kufanele ayibisela ngemali yakhona, ngoba yiyona imali eyasetshenziswa ngumuntu wakhona, umuntu wakunikeza imali yakhona. Isinqumo lesi siphambanisekile, asisinqumo esiqondane lelizwe eliphumeleleyo. So akumanga kuhle, amboni ngathi isinqumo sakhona silungile.
Isinqumo lesi esethulwe lamhlanje sethulwe ngumahluli uJustice Luke Malaba, ehlezi labehluli uSusan Mavingira lo Nicholas Mathonsi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise-Washington DC.